Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngalambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 Mpalakazi 2021 uMphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi. Njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezithiyeneyo ezinjengase-South Africa.
Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga la izolo kuphela. Leli gciwane beselibulele abantu abaphose bafika amashumi amabili, 18.
Namhlanje ngilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso sawenzayo ebantwini emakampanini akobulawayo ukuthi zinganikele kulabo abahluphekayo. Sikuthi asenamhlanje kade sikunikeza ingathi imizi ehlala abantwana, ehlala umama, ehlala ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala, yathi sibanika labo njengoba ithi simsifika labo babelethi simsinjengabanye abantu.
Abekhanseli yakobulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lukameya olwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uhulumende weZimbabwe uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe, ngokutshona kwelanga la izolo kuphela. Leli gciwane beselibulele abantu abalishumi lasiyagalolunye, 18. Ukathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bakhiphe umbiko othi babezinkulungwane ezedlula ezimbili i-2283 ababanjwe bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga la izolo. Umnumzana Humphrey Sithole ongumongi uthi ukuqansa kwenani lababulawa yi-COVID-19 akumangalisi.
Kukhangelelekile ukuthi ababulawa ngumkhuhlane lobandi. Njalo ngalesi sikhathi sekhefu sisengozini yokuthi inani labantu abale COVID-19 liqansa. Lokhu kubangelwa yikuthi izihlobo ziyeza zivele ezindaweni ezithiyeneyo ezinjengase-South Africa. Isikhathi esiningi umuntu nxa ebuya ekhaya eyizihlobo asoke limnike izinsuku zonezo ezilitshumi ukuthi azehlukanise kwabanye. Okuyingozi kakhulu ngoba abantu babe bethelelana khonapha ezimulini lasezigabeni.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana le-COVID-19.
Sokuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health ngokwe-social distancing, physical distancing lokuningi-ningi nje okungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi bebe-vaccinated, especially khathesi okuzaba nemicimbi eminingi khona kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, laye ugcizelela ukuthi abantu baziphathe kakhulu ngekhefu.
Abantu balamaphatha amaningi abawenzayo, abantu balokuthokoza nokuthaba ukwedlulisa amalawulo. Kodwa engxenyasivumeni ukuthi insuku zijikile, lowo mnyaka ngomnyaka othiyeneyo, asizameni ukuthi sitshintshe ukwenza kwalesi sikhathi ukwenzela ukuthi sibalekele ukuthi simemezele umkhuhlane. Sibe lama-gatherings amancane, singavumeli ukubana siminyane abantu njalo kwathathela ukukwenza. Asiziphatheni ngendlela esilayiswe ngayo abezempilakahle le-World Health Organization.
Unkosikazi wakhekile Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uthi abantu sokumele bajayele impilo entsha yokuhlala begqoke ama-mask.
Ngesikhathi lesisekhefu sikhangelele ukuthi sike sihlangane njengezimuli sibe ndawonye. Langaze sibona silama-numbers ethu eqansa, kufanele ukuthi sifunde ukuthi siphile le mkhuhlane lowo. Engiwunanzelayo ukuthi khona khathesi sivele sokulula ukuthi umuntu agqoke imask. So ngokuya kwesikhathi sebe silokhu sijayela impilo entsha le elethwa yi-COVID-19.
Umqondisi wezempila kahle kukansili yakoBulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuthi isilinganiso sokusila kwabantu siya ngokuthi kulenani labantu abangaki ababanjwe ngumkhuhlane. Nxa abantu besanda kubanjwa iCOVID-19, isilinganiso sokusila laso siyehla. Kuphetha usuku lwayizolo, isilinganiso sokusila besimi kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72%. Abalaliswe isibhedlela sebengamakhulu aphezu kwamathathu, i-368. Abahlabe ijekiseni yokuqala yokumelana le-COVID-19 izolo bazinkulungwane eziphezu kweziyisithupha, i-6,157. Kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo babezinkulungwane eziphezu kwezinhlanu, i-5,172. Elizweni jikelele, asebehlabe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezine, i-4.1 million. Kuthi asebehlabe wonke womabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu, i-3.1 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje elokutshana lona lithi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abasoke bavunyelwe ukuhlanganyela labanye embuthanweni wabantu abalikhulu kusiya phezulu. IBotswana ngelinye lamazwe ahamba phambili ezwekazi le-Afrika kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Intethelo zindaba ye-Studio 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
IBotswana ithi inyathela lokuvimba abangahlabanga ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bangahlanganeli labanye kumbuthano elabantu abalikhulu kusiya phezulu indlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga lifuqwa ukuqhamuka kobuhlobo olutsha olwe-Omicron. Uhulumende weBotswana uthi sekubone kufanele ukuthi afake esinye isiqondiso ukuncedisa ukuthi kulwisane lo mkhuhlane lo. Umphathintambo wezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti wethule isiqondiso esitsha ngomvulo ngaphansi komthetho we-Public Health Act ovumela kuphela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlanganele loZulu. Labo abazathola besephula olumthetho bazahlawuliswa amapula angaba zinkulungwane ezilikhulu, i-100,000 pula, kumbe bayevalelwa ejele iminyaka engedluli emhlanu. Abanye abezimbabwe beleBotswana bafana lonkosikazi Emily Dube abakade bengakatholi ijekiseni ye-COVID-19 bathi inyathela likahulumende lizatsho ukuthi bezame ukuyathola ijekiseni.
Siyakuzwa sibili ukuthi abantu kabahlatshwe ukuze baye emachechi lakuma-gatherings lakuzo zonke indawo. Kodwa into ekhona yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Siyesaba ukuhlatshwa kulaluphezulu lunehlulwezi besilubona. Into enkulu yikuthi siyesaba ukuhlatshwa. Hathi sizahlatshwa ukuze siphumelele ukwenza zonke izinto zona lezi.
Ele Botswana lithalisoke libambe ngamandla labo abangafuni ukuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mkhwetsi Masisi usanda utshela umsakazi we-BBC ukuthi ilizwe lakhe lizalandela isisekelo sombuso sona esithi abantu akumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza kufana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
We do not intend to impose a vaccine mandate simply because our laws do not allow it. People have enshrined in the Constitution.
Asinanhloso yokubamba ngamandla abantu ukuthi besihlabe ngoba imithetho yethu ayikuvumeli. Kukhona kusisekelo sombuso njalo ungeke wakhithimela ukubamba abantu ngamandla ikakhulu njalo uma ungabanikezanga amathuba okuthi behlabe ijekiseni.
Omunye wezimabhodla leHabron Mzana Dumezweni Ncube uthi yena uyakusekela inyathela likahulumente kodwa kule mbuzo ekhona.
I personally think it's a good move by the government ukuthi bethi khona abantu abavaccinatiwe kumele be-attend ama-events. But here is the big question. How would they know ukuthi so-and-so is vaccinated? Of course, you can come lebhuku lakho lelanele ukuthi khona you are vaccinated, but I can come with my book and then I give it to my friend who's outside who's not vaccinated. So I think they should revisit i-policy yona leyo bebona ukuthi be-structure ngendlela eqondileyo.
Ababongelela kakhulu ngenyathela likahulumende ngabakunhlangothi ezifana lezo kuzilibazisa bona ekade bekhangelele ukubulawa imali ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu sokusitsho ukuthi labo abakade bethenga amatikiti okuya kundawo zokuzilibazisa kodwa bengahlatshwanga abasoke benelise ukuyangena. Umthetho omutsha ugoqela yonke imbuthano efana leyamasonto ezombusazwe kanye lezokuzilibazisa. Uhulumende weBotswana yena uthi iningi selihlatshiwe yikho efake inyathela leli. IBotswana ingamanye amazwe ahamba phambili uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 sokuhlatshwe ngokupheleleyo abantu abadlula amathumi ayisikhombisa i-70.6% ekhulwini. Ngingumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7, ngise-Habron kwele Botswana.
Abe kansili ya kobulawayo lamhlanje baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwayo ole Mayor's Christmas Cheer Fund. Kusasa abe kansili leyi bakhangelele ukuya kwenzela idili lekhisimusi umuzi ogcina asebekhulile owentembeni Old People's Home. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imizi ehlukeneyo yakobulawayo edlula ichumi lambili yamukele ngenjabulo izipho ezabelwe luhlelo lwebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund zempahla ehlukeneyo kusukela kuzembatho ukudla ledili elihlelelwe ukwenziwa kusasa entembeni Old People's Home. Ekhuluma emkhosini wanamuhla umeya wakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye amankampani athe apha loba nzima ngesikhathi se-COVID-19.
Namhlanje kulilanga lokuthi lokho esakutholayo umkhankaso osawenzayo ebantwini emankampanini akobulawayo ukuthi banikeze banikele labo abahluphekayo sikuthi sanamhlanje kade sekunikeza ngathi imizi ehlala abantwana ehlala umama ehlala abantu ngathi abakhubazekileyo nalaba abantu abadala yathi sibanika namhlanje ukuthi labo njengoba ikhisimusi sifika labo babe nekhisimusi njengabanye abantu. Kusasa singathi lunch esponsor yi-World Day Inn entembeni Old People's Home siyenza nyaka yonke. Lonyaka nje siyenzela khona ngale ntembe Old People's Home ngenxa ye-COVID ephakathi komuzi nokobulawayo nasezimbabwe jikelele.
Unkosikazi Sakhile Chuma Chakauya owentembeni Old People's Home uthi umsebenzi ubalula nxa bethola uncedo olunje kuzenza le dili labo kusasa libe lihle.
Siyabonga kakhulu ingani inkosi ngagcwalisa lapho okhuthe khona labo khulu labo gogo basizakale ngalokho abakuphiweyo.
Botholakele Mahlangu Khumalo omele iHaven Trust laye ngomunye oveze injabulo yokuthola isipho
kuwe impahla ukudla impuphu lamafutha lochago the tea leaves ngesithu sethu ngabe sinekwe impuphu enenganyana ngoba sile 20 kg kuphela abantu engibathiye silabo kulezinsuku silabo omama bangu 4 abantwana ngibona ngathi bangu 10.
Unkosazana Best Ndlovu yena ubemele inhlanganiso eyethuthuka kulumkhosi.
Siyabonga siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi like singakhangela kakhulu ukuthi umkhuhlane lo obekhona we-COVID ukuthi usenze sasala sisegcekeni ukuthi abangelazimali bakhale egcekeni. So nxa sithole isipho lesi siyakwazi ukuthi abantwana bazathola ukudla.
Uhlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund lwenziwa minyaka yonke lapho amankampani inhlanganiso ezehlukeneyo lozulu jikelele abapha izipho eziphetha ziphiwa abaswelayo kobulawayo ukuze labo babe lesikhathi sokujabulela ikhisimusi. Isikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund asivalwanga ukwamukela izipho ezisuka kumankampani ahlukeneyo lozulu okuzathi kuphiwe njalo abanye abadinga usizo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhangela ngokwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana nesimo se-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welimelela namhlanje ukhangelele ukwethula isixwayiso esiqinileyo kwabalokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. obona ngokuthi bakumelele esikoleni sikamongameli ese-White House uJames Saki utshele insethelezindaba ngemvulo ukubana umongameli uzawethula lesi sixwayiso lapho esethula umbuzo wakhe ngokuphathelane nomkhakha omusha we-coronavirus owayehlanganisa. Uhulumende kamongameli Joe Biden ubikwa usecabanga ukuyekethisa imigoqo yokwalela izihambi zangezensizuba ze-Afrika ukuze emelela efakwe ngemva kokuqhamuka komkhakha omusha we-Omicron. Lokho kube umqondiso kwanangehlelo zemikhuhlane ethelelanayo lula uDr. Anthony Fauci izolo. Ukuthi izakhamizi zedolobheni elingempumalanga yekhonko elegoma zibikwa zingene ezitaladeni kusukusela izolo zithengisela zisola ukungena kwamapholisa akumakhelwane kwele-Rwanda elizweni lelo enganaki umngcele. Kubikwa sokuphela upholisa elilodwa umuntu mgaza oyedwa obephakathi obayathengiselayo. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuba aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka ka-2030 iyaphumelela okwamagama, njalo lokhu kubonakala ngehlelo asezisungule la sezithuthukisile ezigoqela olwama metro mini factories kanye lolwama smart cities. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwama metro mini factories lukhuthaza abamafekithali asathuthukayo ukuthi asebenze lalawo asegxilile ukwenzela ukukhuphula isisindo sempahla ezihiqizwa elizweni kanye lezithengiswa phandle kwelizwe. Uhlelo lolu lusungulwe obulawayo umsekeli kamphathintambo obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ngempela uhulumende engafeza uhlelo lwe-Vision 2030 abantu bengasebenza ndawonye ukuxhasa lezinhlelo. Unika umzekeliso wokusetshenziswa kwemali emkambo omnyama.
Uhulumende lomkhokheli wayo umongameli uMnangagwa, they seem to definitely have a trajectory enhle ekufuna ukubana uVision 2030 afike ngendlela epheleleyo. Kodwa andiyabona into ekhona yikuthi bona it doesn't take uhulumende kumbe umongameli ukuthi into leyenzakale. It takes all of us ukuthi sonke sibe involved in this whole thing. So nxa singathola kulaba abantu azabelo bedosele kuba, like for example, umuntu yabe ebhadalwe izimali ezinkalakati ama-hundreds of millions of dollars to billions of dollars maybe for some work that they have done here, and because bona kabafuni leyo mali ukuthi ihlale ikuzimdollar-denomination, sebephuma bona yibantu bangena kumarket lapha sebekhoza ke ukuthi yona i-rate ikhwele, ngoba umuntu wana uyafika ele $1 billion kumarket. That's right, madoda, i-rate kuba namhla kwezotheka hayi i-rate iku-100 ngoba yena ufuna ukuthenga imali yamasinyane setshela abafana amarana zakiranda hayi ifakele ku-120 ngimani hambe liyothenga. So abafana bazagijima bayothenga abantu bethu 120 i-rate sikhwelele. Next time uzakwenda ifakele ku-140 ifakele ku-160 after lapho esikhona kubo-200. So it's people ngabantu who are here within us who are being greedy abayenza ukuthi kona into lezi zifike kusitutionally. U-president has got good intentions, ama-saboteurs, so kuyithi thina abantu more than even the outside forces. So kusho kudingakala ukuthi kona i-sincerity ibe khona amongst us njengama-Zimbabweans namangesi uhulumende as much as it is there ku-president ubaba uyithi Mnangagwa.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, kungxenye yengxoxo esisanda ukuyiqhuba laye.
Asingeke sibe yi-middle economy ngo-2030 ngenxa yokuthi akula ma-industry asustainayo i-productivity yokuthi ingaqhasha abantu. I-middle economy industry yenziwa nga-industrialization. So ngazikhangele imali akula mali zokuriplesa i-equipment emandla. Imisebenzi yakhona akula, amapholisi akhona kalunganga kuhle.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngoluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwebhajethi olungabuyisela intuthuko yelizwe lenhlelo lezi emumva.
Tina jenge wazile MTCT asisutisegi nge budget kamthuli Ncube ekuzameni kwayo ukuletha izimpendulo kunhlupho zeZimbabwe kwezomkhonomi. Khiphe imali encane kakhulu kulinganiswa le mali ekade ifunwa ngama ministries ekuthini benze imisebenzi yabo iphumelele. Njalo lakhona oko kuyenziwa nguhulumende okokuthi uholisa izisebenzi zakhe ngama US dollars kuyatshengisela ukuthi laye uhulumende akasela themba lokuthi imali yeZimbabwe ama bond notes ayasebenza. So lokho kutsho ukuthi i-inflation izaqhubeka ikhwela, amandla emali yeZimbabwe azaqhubeka esehla. I-budget yakhe nje nxa siyikhangela iyasitshengisela ukuthi ayikhulumi kuzinto eziphathelane nabantu ezifana namanzi, amagetsi ahamba nsuku zonke, ze-transport, ukudla, izikool fees zabantu nje labo COVID bona labe siphakathi kwabo. Lokuningi ekade singafisa ukuthi ngabe ikumumethe okuphathelane lempilo yabantu abayiphila nsuku zonke. Hatshi lokho esiza kubona nje ema-television lemaphepheni ekhuluma ngento ezingabambekiyo empilweni zabantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amakhanseli azanikezwa imali edlula amabhiliyoni alitshumi lantathu, $43 billion, kuhlelo lokuzibusa kwamadolobho ukuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo kusetshenziswa inkundla zebulenjini okungenye yenjongo yeVision 2030. Wethulela amazwi izolo evula ngokusemthethweni indawo yokugadela amabhasi eGweru. Imele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu sebebize abadlali abangamashumi amathathu ukuthi bazoqala ukulolonga kumalungiselelo awo ukuphatheka umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozakhutshelwa kwele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela womnyaka ozayo ka-2022. Intathu lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali ababizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors bakhangelele ukuqala amalungiselelo mhla zingamajumi amabili lantathu esikoleni iHarare belungiselela ukuyadlala kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Ngemva kwalokho abaqeqeshi bakhangelele ukuba bakhethe abadlali abangamajumi amabili lantathu okuyiba baza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa ilizwe leZimbabwe lingasamiswanga ukudlala lamanye amazwe ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission kanye leZimbabwe Football Association. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi udidwa yikuba khona kwabadlali abasebekhulile lekuqembu elibizwe ngabaqeqeshi bama-Warriors.
Into eyathi siqale siyenze kuba kwazi ukuthi injongo yethu siya ku-AFCON ngeyani, ngeyokuyina yini i-AFCON kumbe ngeyokuthengisa ama-players. Size simele sifake ama-players amancane amaningi, alabo asebephezu kwabo-30 years angiboni ukuthi singabe sibathathelani ngenxa yokuthi abasathengiseki nxa sikhangele ukuthi singathengisa, njalo angiboni ukuthi bengasenza njalo ukuthi siwine i-Africa Cup of Nations.
Obhala indaba zemidlalo uFortune Mbele uthi yena uthokoziswa ukuba khona komgadli uPrince Dube obese lesikhathi eside engisiyongxenye yeqembu lesizwe.
Enye inclosion ebalulekileyo kusquad le-9 kuphenduka kukaPrince Dube after isikhathi eside elimele. Ngomunye umuntu ongadala umehluko kusikwazi lesi nxa engaphiwa ithuba lokudlala.
Ocubungule ezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi ule themba lokuba abadlali abakhethiweyo bazaqhuba kuhle khona le kwele Cameroon.
Ngibona ngani ngabadlali abangakwanisa ukuthi-ke bawuthwale umsebenzi esikhangelelane lawo lapho esizahlangana khona labo Senegal khona-ke eCameroon, ngoba-ke hhayi sonke sifisa ukubana-ke iqembu lesizwe lidlale kuhle khona le Cameroon.
Iqembu leZimbabwe lokusibasika group B ndawonye leleSenegal, leleGuinea kanye leleMalawi umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyithoba munomunye kunyanga kaZibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Kula badlali abathenjiwe abadlala phandle kwelizwe abangabizwanga kuqembu lesizwe ababalisa uMarvelous Nakamba, uBrendan Calloway kanye noMarshall Munetsi, bona abadlala echayo lwandle kodwa abangekhoyo ngoba belimile. Ukuthi uKhama Bili athi odlala kwele South Africa sewathatha umhlala phansi. Kusenjalo iqembu leZimbabwe livele lingalaluka lingasayanga kwele Cameroon nxa inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ingasalandelanga isixwayiso esivele kunhlanganiso ye-Federation of International Football Association i-FIFA ukuba inkokheli ye-FIFA iholwa nguFelton Kamambo ibiselwe emsebenzini kungakafiki mhla zintathu kunyanga kaZibandlela. Inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli ye-FIFA ngenyanga kaLwezi yethesa amacala ungaqhubi ngemfanelo umsebenzi wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimujoseph njanjini.
Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Emhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle. Lapha ke baphethe idlalade labo elisha elithi Ubuhle Bendoda. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli liqembu elitsha elibunjwa ngabahlabeleli abavele besemculweni behlabela bekwele South Africa. Nangu umholi walo uShelter Mkhwanazi.
Ake ngibonge ithuba ngilibingile lonke labalandeli abalaleli beStudio 7 ekhaya ngibe emhlabeni eTsholotsho. Esimeni sokucula lapha siculela iMakhwapheni and Kwanti Superstars, ngicabanga ukuthi iyayidlala lapha ekhaya.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Salibonani Baba Jehova Bawelile Ubuhle Bendoda kanye le remix kaBawelile.
Idlalade Mkhwanazi. Inamba kwamanje yithi 0799832018. Ngicela ukuphinda 0799832018. Oyomntana nami ithi 0635498076. Ngizophinda njalo 0635498076. Ikona lapho abalandeli abangasithola khona sibone ukuthi singafinyelela njani lapho ababe khona bedinga lolo sizo lamasithi. Kodwa isibhizo kwamanje ukuthi sizama ukuthi sizifake kuma-download ukwenza ukuthi abalandeli bekwazi ukuthi bazithole khona kalula.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sale sichase kakhulu abantu abadala esithele ama-original CDs, ngoba mase lithenga la mafeki kwenza ukuthi singasatholi leyo mali ukuthi sikwazi ukuthi siliphindile futhi sibenzele injabulo ngokusasa.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwanazi leqembu lakhe leMhlabeni Express and Amakhwanazi Amahle ngale.
Singekehlukani sihlobo kuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labantu ababulawa yi-COVID-19 liya liqansa ngalezi nsuku eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo kuphela leli gciwane bese libulele abantu abaphose bafike amashumi 18. Abekansile yakobulawa yelamhla baphe izipho inhlanganiso ezithile phansi kohlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund. Uphulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini kungakafiki umnyaka 2030 iyaphumelela. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uprofetess Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngowafasti. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.